Ye, kungaba kuliqiniso ngoba phela asuziba sibe kwazi impi ezilwa yizanu PF. Kodwa mina emfuna ukuthi ukubotshwa kwajaha lo angikhona ukuthi uyenza eyinto vele engenziwa ngomuntu wonke. Lapha siyacabanga ukuthi uHenrietta Roshaya wabotshwa ethwele igolide wasekhululwa le enkantolo. Lokhu nje uphongwethusela utshengisela nje ukuthi siyabopha abantu abezanu nxa sesilibopha lela lingabokhalakhala. Yikwethusela nje lokhu akulalutho akulacala lapho.
Ye, nxa sikhangela kodwa-ke abazali nxa sebekhala kangaka becabangele zombusazo kungabe kukhona yini esingakuboniyo thina?
Esivele sikwazi yikuthi kwakuvele kungathi kuvele kulou kuxabana phakathi kwakheni uChristopher Mtshanga umnankagwa antsho nje ngumuntu iyakanika umsebenzi exotshwa le nkulumo zakhe azikhulumayo mayelana la magorilla yama-veterans. Umtshanga vele yena umuntu othanda ukukhuluma, kodwa ngingazi ukuthi okwakhathesi kungaba kulenye ingxabano ekhona. Siyazi nje ukuthi kulezi gabagaba eziningi-ningi kwizanu, kodwa angeke kusethuse ukuthi kungathi kulokuxabana lapha emzini wezanu PF.
Ye, kodwa baningi kanganani abantu ababondabonda imali ngendlela leyi okuthiwa ujaha lo uyayenza?
Utshele mfowethu uzulu wonke engimaziyo abantu abaningi abazuza ama-US dollar nxa befuna ukuthenga impahla ngemali yalapha bayathengisa. Lokho nje angikhole ukuthi uyenze into engenziwa ngabantu abaningi bona, ngoba zona izikhulu zakunezizanu PF, ngoba imali bayithatha umuntu kazana nje emgwaqweni kasuza azuze imali eningi. So sitsho ukuthi kuthi khona vele bona bavele bajayele ukwenza engxenye okwakhathesi behlule ukubhadalana yini kumbe baxabanani. Kodwa yikho bengisithi mina ngikhole icala alenzileyo licala elingethusa ukuthi abantu abaningi abakwenzi khonoko.
Ye, siyabona njalo bekuthiwa namhlanje kuyangena izigi $20 kambi kungabe ingenile yini kumbe alikayibona?
Thina lapho esithenga khona ezitolo lezi ezinjengabo Pick n Pay, sithenga ema-tuck shop, besibona nje okwakhathesi nje sisabona i-10 zigi, i-20 kasikayibone. Nxa izaphutsha nje izaphutsha ngenxa yokusasa ekuseni. Kodwa wathi sibe sesijayele yona ithi ethenlo ibiloki bhotabhota.